Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe wenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abasakhulayo benza okutshiyeneyo ngosuku lwe-Day of the African Child, kulabanye abathi kumele baqoqane kahle ukwenzela ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Abasakhulayo eZimbabwe balungiselela ukuyangena kumbukiso wama-robots eMelika. Nguhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. NgoLwesihlanu sixoxa ngemihlangano yamabandla ezombusazwe eyenziwa kulezi nsuku kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lingaqhutshwa ngezemiculo kuhlelo Woza Friday. Lamhlasilo mehlo kaZulu. Tiyani indlebe lizwele. Ku-Light Talk lamhla sixoxa ngosuku lwe-Day of the African Child. Benzani abatsha eZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp nombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi uWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.